tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo mhla ka 15 kwenkwezi 2017 nguChris Gande.
Lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabona impengo ikhela njalo kube lempengo ezidathu. Impengo ethi impengo yesifayi lempengo ekhokhesi. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngemathepeleland noti solukuhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezu kokuphendula ukuze bahlanyele.
Abalima ingqoloyi ngokuthelelezela esigabeni seMathebelele North sebeqalisile umsebenzi ngesiqhubu esiphezulu.
Iqembu leHighlanders selibizelwe idale iPremier Soccer League ukuyachasisa phezu kodlakela oluqhamuke izolo emdlalweni waleli qembu leDynamos.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation siqonge ngesilinganiso sokuphansi kokunye ekhulwini i-0.27% ngenyanga edluleyo. Ukusilela kwemali emabhanga yikho okubikwa kukhweze isilinganiso lesi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liqhubeka libhekana lodubo lokusilela kwamacebo okuvuselela umnotho. Amankampani lawo eqhubeka evalwa lingela landlela yokuhuga abakwamanye amazwe ukuthi bazosungula amabhizimusi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho.
Ya, ngibona njengani impengo sibili ngoba uzabona ukuthi impengo siye sabona impengo ikhwela njalo kube lempengo ezintathu. Impengo ethi impengo yesifayi lempengo ekhokhesi. So ubona njengani yikho osekwenze ukuthi inflation ikhwele.
Kusiyaphela umnyaka lowo, inflation ingaba imingaphi njalo lokuthi ukwakukhulunywa ngumnumzana Jinamasa lapha esethula i-budget kubana kuzaba ngcono umnyaka osusiyaphela, wena ukubona njani?
Angibona ukuthi kudala lokhu ukuthi kube ngcono ngoba nxa sikhangele i-economy yethu khathesi i-economy ayihambi kahle. Abantu beseqede isikhathi sabo esiningi bedinga i-cash, akusela production eningi enzakalayo. So nxa kuyukuthi uduko lolo olokusilela kwe-cash nokusilela kwama-industry asebenzayo khathesi lingaqhubeka, kuzaba nzima sibili ukuthi i-inflation ibe phansi. Ngoba ukukhweza i-inflation yokuthi impengo yabe ikhwela, nxa kuyukuthi cash izasilela lapha elizwe uzatsho ukuthi impengo izaqoka ngoba abantu bayabe se-engage in black market activity.
Lona udaba lokubana imali yohlobo lwama-bond notes isitholakala phandle kwelizwe, kungakusitshoni lokho?
Singathi i-culture eqale sitha lama-dollars ngabo-2007 ukuthi bekune-black market ekhona. Siyakwazi ukuthi ugono e-announce i-monetary policy kumbe etshintsha ama-dollars laphana esekhipha ama-zero. Ezinye izimane zezitholakala e-Mozambique, e-South Africa, e-Zambia laphana. So usitsho ukuthi i-culture leyo azikayekeli njengama-Zimbabweans ukuthi zifuna ukuthi zidinge imali ngokuthengisa imali.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethe ecubungula izomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Abalima ingqoloyi ngokuthelezela esigabeni seMathebeleleni North sebeqalile umsebenzi njalo bakhangelele ukulima ingqoloyi emasimini angaba ngamahektha edlula amakhulu ayisithupha lengxenye. I-650 hectares phansi kohlelo lukahulumende olwe Command Agriculture. Kuvika unompumelelo moyo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende useqale uhlelo lokuhlanyela izilimo ethelezela ukuze avuselele isiphala selizwe. Umqondisi weAgritech eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni uthe abalima ingqoloyi ngokuthelezela bakhangelelwe ukuthuthukisa lumsebenzi lonyaka.
Uhlelo lokulinywa kwengqoloyi ngapha ngeMathebeleland North selukuhambisa ibanga. Silabalimi asebelimile bahlanyela, silabalimi abaphezu kokuphendula ukuze bahlanyele, sibuye sibe labalimi abasalindele ukuthi umumbu wome esibangeni esingabavumela ukuthi bawuvune, ikakhulu labo abalime indawo ezinkulu.
Unyoni uthe inhlanyelo lomvundiso sekukhona kodwa akukeneli kusendleleni kuyeza. Ungezelele ethi abalimi bamapulazi amancane lamakhulu bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka. Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa uthi uhlelo lokulima ingqoloyi ngezinye zenhlelo ezizaqhutshwa phansi kohlelo lwezim asset, ethi sebezaqala njalo uhlelo lwezifuyo, ngakho ke abalimi babambe baqine.
The success of 2016-2017 Command Agriculture.
Ukuphumelela kokulima kunyaka odluleyo kulandela ukutholisa imali labalimi abalohlonze. Uhulumende uyathokoza ngalokho. Kusukela kulonyaka uhulumende uzaqhubekisela phambili lolu hlelo ngaphansi kwezilimo ezibalisa ingqoloyi, uchinda, indumba lezifuyo.
Umlimi olima ngokuthelezela umnumzana Donald Khumalo uthe ukulima kwakhe ingqoloyi kuza kuya ngokuvuna kwakhe umumbu ngoba kusasemanzi emasimini, ethi uhlelo lokulima ingqoloyi luhlelo oluhle ngoba uhulumende uyabatholisa inhlanyelo lomvundiso, ethi esethatha imali ngesikhathi esethengisa isivuno asale laye efumbethe. Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebesebedonda ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima obulethwa yikungani kuhle kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe, okubangele ukwehla okukhulu kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala ngenxa yokusilela kwezulu, ingcwethi ezithi bekubangelwa ukuguquka kwezomumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Inhlanganiso ekhangelane lokweboleka amazwe omhlaba imali e-International Monetary Fund sixwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi alwisane lobuhuquluzi i-corruption njalo achiyane lokudlalisa imali avele engelayo ukuze umnotho welizwe uvuselelwe. I-IMF yethu le inkuthazo lenamhla ngemva kokuba iqula layo elihambe eZimbabwe ngeviki edluleyo ligqibe uhambo lwalo. Inhlanganiso le ithela nxa umnotho weZimbabwe uzathuthuka kancane lonyaka ngenxa yesivuno esihle lokwenjiwa kwamatshe aligugu, kuyadingeka ukuthi uhulumende afake imithetho ekhuthaza uzulu wakwamanye amazwe ukuzavula amabhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Umbiko lo ukhuluma into esihlala sizikhuluma lapha indaba eyokuthi uhulumende umele azabe amaqhebo othi iwage bill lehle. Uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi ube le esingathi i-political consistency ne-policy clarity ukuthi ama-policies ethu abe clear kuma-investors. Umbiko lo ukhuluma njalo ngokuthi yona iZimbabwe sokumele idinge ezinye indlela ezokuthi bahuge abamabhizinisi atsho ukuthi beprinte i-currency lamanye ama-economic policies abawenzayo khathesi.
Kudaba lokuthi uhulumende kamelanga adlalise imali angelayo lapha, ubona esenelisa na sikhangelela ukuthi ngomnyaka ozayo kulokhetho, ngakho uhulumende wandise ukusebenzisa imali enengakhulu secampaigner sesenza inhlelo zokuhuga abantu ngemali yona ivele ingekho?
Singakafiki ekhethweni uzabona ukuthi khathesi indaba yama-ghost workers ayikasithini siloko esilayo. Uhulumende uyasebenzisa izimali ezingekho kule ndaba futhi eyama-bonus. Uhulumende khathesi kakabhadala i-bonus leka-2016 uzazama njalo ukuthi abhadale i-bonus. So ngibona njengani uhulumende into leyo ukuthi engasebenzisi imali angelayo, kunzima sibili ukuthi uhulumende wezanu-PF akwanise ukuthi alalele lokho.
Udaba lwe-corruption ke ukungethembe, kubona uhulumende ezinikele okunganani ukulwisana layo?
Ubona njengani uhulumende uyakhuluma nje ngawungalaleli umongameli ekhuluma, uyakuthonga ukuthi sesihamba sesiya ku-right direction. Kodwa sibona njengani uvame ukuvikela abantu abaningi abasebenza kuma-parastate house lawana abalama-cases lamacala awe-corruption. So ngeke kwenzakala ukuthi abantu bethu kule corruption yona ingekho. I-corruption ikhona sibili, umongameli uyakwazi, uhulumende uyakwazi, kodwa asibone ukuthi bazamani ukuthi i-corruption leyo iphele. So kumele baxotshe labo aba-corrupt, so kumele babophe labo aba-corrupt, kungasenani ukuthi ngabobani, ukuze abantu babe nethemba elokuthi sesilwisa i-corruption. Khathesi uhulumende ngala kuthemba labantu elokuthi uzalwisa i-corruption, ngoba abantu baye besibona bebona into zenzakala be-reporter kodwa kungena action ecina izenzakala kubantu aba-corrupt kakhulu.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare.
Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngomdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos omiswe isikhathi singakapheli ngenxa yokudlakela oluqhamuke enkundleni ye-Bubblefields Stadium koBulawayo izolo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlupho lwegcikane eliphazamisa ukusetshenziswa kwe-internet olwe cyber attacks oluqhamuke ensukwini ezintathu ezedluleyo lwahlasela amazwe edlula alikhulu lengxenye ye-150, iningi lawo angawezwekazi le-Asia lubikwa solunganeno.
Ele-China likhangelelwe ukulobelana izivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kwezamabhizimusi ezla kweminye imisebenzi lele Vietnam lanxa nje amazwe omabili angomakhelwane la elokufuthelana phakathi ngodaba lomngcele.
Ngesikhathi inani labalima igwayi eZimbabwe liqhubeka liqonga njalo abalimi laba sikhuluma nje baphakathi kokulithengisa ingcwethi kwezempila kahle zithi akukho okuhle ngegwayi liyingozi kumpila kahle yomuntu ngendlela ezehlukeneyo okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Uhulumende uthi lanxa liqhubeka liqanisa inani labalima igwayi, isilinganiso esikhulu okuthabisayo ukuthi balutshwana balibhemayo elizweni. Umphathintambo wezempilakahle uDr. David Parinyathwa uthi lanxa balutshwana balibhemayo kumgqoka ukuba limukisa ngengozi ekhona.
It's not always enforced, but it's good to know.
Yebo, kayilandelwa imithetho, kodwa thina sithi akumelanga kube ngabathunywa ukuyathenga lelo gwayi lalapho bethunywa ngumuntu omdala. Sithi thina leli gwayi akusamelanga lisetshenziswe kwezokukhankasela imidlalo etshiyeneyo okubalisa umdlalo wenguqu. Abantu sebebona abadlali benguqu sebesetshenziswa ngabamankampani egwayi la ukulikhankasela. Sibona leli kungelinye lamanyathelo asesize ukwehlisa inani lababhemayo.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi kungakhathalekile ukuba umuntu ubhema uphi umhlobo wegwayi liyingozi enkulu kumpila kahle. Zisithi kungenye yemikhuba kaZulu ebangela ukuqansa kwamathuba okuhlaselwa imikhuhlane yenhliziyo, amaphaphu lemihlobo yemvukuzane. UDr. Bernadette Ndoro ngenye yengcwethi esebenzela endaweni lapho kwelatshwa khona abalemihlobo yehlukeneyo yemvukuzane e-Oncocare. Lanxa liphansi kakhulu inani labatholakala belemvukuzane ebangelwa yikubhema igwayi elizweni, uDr. Ndoro uthi liqhubeka liqansa. Okudanisa yethi ikuba iningi lababhema igwayi laba lisemnyameni kungozi ekhona kumpila kahle yabo. UDr. N. Ndlovu Hlongwane ngenye yengcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane endaweni ye-Oncocare. Yena-ke uveza indlela eliyingozi ngayo leli gwayi ikakhulu kwabesifazane.
Igwayi likhoza ama-cancers amaningi. Even abantu abacina besikhathi bele breast cancers, abanye ngabantu ababhemayo, mama ababhemayo. Okunye futhi okungayenzekala, i-cancer ekhoza kakhulu ukubhema, ukuthi nxa uhotshe umoya lwana uye emaphatshini, ufike emaphatshini uyenze i-carcinogenic, kube ingcekeza ecina yenza i-cancer.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Civil Liberties and Drug Network ngabanye babasebenzisana loZulu ukutholisa ulwazi lwengozi edalwa yokuthatha udakayo lokubhema igwayi. Umnumzana Senta Bravo ohlala emzini weMfakose eHarare ngomunye wabasebenzelana lenhlanganiso le. Yena ke uthi ungomunye obethatha udakayo ukubalisa ukubhema igwayi lensangu.
Uyafunda ubusela ungasosela. Insangu ziyakwenza ukuthi ube lizanga, ugcine usungasazwisisi, ungasalaleli abazali. Yiyenye iproblem lama-early marriages kathesi. Uyabona ukuthi umuntu engabhema engafundi ama-drugs uyagcina esengasalaleli anyone. Ungazama ukuthi ungitshele kudala mina ukuthi khathi indaba udakwa kanje so. Indaba ungayekeli into lezo zithatha lezi uze nisidala ungangitshela into owenza. Hey, ayokwakwazi ukuthi gwayi liyabulala. Kuyabulala lokhu, kuyakubulala lokhu. Ozakufa yimi nothi wena. Yasimpendula ngkhona yasiyabe sinika abantu.
Uqhubeka ekhuthaza abasakhulayo njengaye labaqhubeka bebhema lalapho sebebadala ukuba behlukane lalo mkhuba ngoba uyingozi.
Ngoba into eqhakateke kakhulu kulabo abasakhulayo, hlolisisi into ungakayenzi. Yikubona thina esayenza lezi zinto. Sithi ke thina abancane lina abasakhulayo qalisa nini ukuthi lifunde. Mali ngaqeda ukufunda, then from there usubona umhlaba ukuthi ume njani. Uplan i-life yakho ungakhenzi ezinye izinto. Insango, imbanje, ikhokhoko, akula lutho oluzaluthola. Into ekhona kuphela yi-brainwash, engisho ukuthi yi-brainwash. Awusazwisisi lokhu ulalela abazali, uyagcina usubona umuntu engasalaleli abazali. Ngacheze ngikwenza lokhu.
Uhulumende uxwayiswa ukudinga ezinye indlela zokuthola ngayo imali yakwamanye amazwe etholakala emsebenzini wokulima lokuthengisa igwayi ngoba iza lengozi kwezomnotho. Ungaphumelela umkhankaso we-United Nations wokuba lingaze lathengiswa kuzophazamisa umnotho welizwe. Kodwa benkampani ebona ngezokuthengiswa kwegwayi elizweni eye-Tobacco Industries and Marketing Board, TIMB, bathi siphansi kakhulu isilinganiso sabalibhemayo lelo gwayi elizweni singedluli kokubili ekhulwini. Bethi iningi yaleli gwayi lithengiselwa abakwamanye amazwe okubalisa ele China, Belgium, Korea, Russia lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
inhlanganiso ebona ngezokuthuthukisa abakumsebenzi wemidlalo lamasiko ezwekazi le-Africa, i-Arterial Network, sikhethe abasakhulayo abayisikhombisa ukuthi bakhokhele bemele isigaba seZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele omunye wabasakhulayo laba, uMnumzana Butholezwe Khosi Nyathi, ongumkhokheli wenhlanganiso ye-Amagugu International Heritage Center koBulawayo.
I-Arterial Network yinhlanganiso etholakala ku-Afrika yonke nje jikelele. Kulamazwe ambalwa, it's a non-governmental organization, inhlanganiso ezimele yodwa ejonge ukuthuthukisa ezamasiko kwele Afrika yonke jikelele.
Ingxenye yenu e-Arterial Network eZimbabwe idlala indima ebalulekile okungakanani kuzwekazi lethu e-Afrika?
Ye, ngamafitshane njengekomiti ekhangele eleZimbabwe, umlando wethu ukuthi sidinge amalunga enza ezemidlalo lezinhlanganiso ezenza ezamasiko ukuthi bajoyine babe ngamalunga e-Arterial Network.
Ngibale kukhasi lenu ele-Facebook ukuthi abameli asebedlulisile isikhathi sabo bakhethe nina abasakhulayo ukuthi nithathe izikhundla zabo. Awungitshele, kuyini okwenza ukuthi bathakazele abasakhulayo kanjalo?
Khosi bananzelela baphinde bahawukele amadlabuzane esingabe silawo le ntshukuntu esingabe silayo ukuthi siqhube ezamasiko le midlalo ngendlela elobunono. Basebekubona kubalule ukuthi ngapho selathi sifisa ukuthi sikhulise le yeZimbabwe, asizameni ukuthi sifake ontanga kube yibo abagijima kakhulu khosi yibo abanamadlabuzane.
Awungitshele ukuthi ngombono wakho lokho kusho ukuthini kulabontanga emphakathini ukuthi inhlanganiso niso ebamzana lamankampani adumayo kulomhlaba wonke jikelele bakhethe nina ukuthi nikhokhele lenhlanganiso?
Sizizwa sihloniphekile emphakathini ukuthi sikhethwe phakathi kwabanye bonke ontanga, phose lokho sikwenza kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo ngokwehlukana kwethu as committee members. Kwakubona kungumsebenzi oncomekayo njalo bayafisa ukuthi labo bathathe lolo lwazi lelutho esibitshengisela kuzinhlanganiso zethu esizikhokhelayo. Ngakho umlandu lo esiphiweyo sizizwa silengqobe enkulu kakhulu, esiqalele ukuhlangana ucubungula ukuthi kathi thina yini esingakwenza ukuthi siyithuthukise le inhlanganiso isebenzele ama-artist.
UMnumzana Butholezwe Khosi Nyathi ngomunye wabakhethiweyo ukukhokhela inhlanganiso ye-Arterial Network, njalo ungumkhokheli weyamagugu International Heritage Center koBulawayo.
Kwezemidlalo, uhlangothi oluthetha amacala kunhlanganiso ye-Premier Soccer League solubizele edale iqembu le-Highlanders ngemva kwezehlakalo zobudlwangudlwangu ezidale ukuba umdlalo obuphakathi kwaqembu lona leli ele-Highlanders lele-Dynamos ungafiki emaphethweleni. Intathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Incwadi yethunyelwe isikhulumeli senhlanganiso ye-PSL uNkosazana Kudzaibari namhla emini ithi iqembu le-Highlanders letheswa umlando wokwephula imithetho yabekwa inhlanganiso ye-PSL emayelana lokuziphatha kumbe ukwehluleka ukuziphatha kwabalandeli bamaqembu. Ngaphansi komlayo wamachumi amathathu lanye order 31 wemithetho lezeluleko zenhlanganiso ye-PSL, kulicala uma abalandeli beqembu bengehluleka ukuziphatha kuhle phakathi kumbe phandle kwenkundla umdlalo ungakaqali usuqalile loba usufike komlindo uyagcina, kungakhathalekile ukuba lomdlalo udlalelwa kuyiphi inkundla. Amacala aguqelwa ngaphansi komlando wokungaziphathi ngaguqela ukungena loba ukuzama ukungena phakathi enkundleni ngabalandeli beqembu kungayisikho ukuba babalekela ingozi, ukudala loba ukuzama ukubangela ukuba umdlalo ungafiki emaphethelweni, ukuphosela loba kuyini enkundleni okungamelanga kube senkundleni, kanye lezehlakalo zobudlwangudlwangu eziqondiswe kuloba ngubani osenkundleni. Icala leli eletheswa iqembu le-Highlanders likhangelele ukuthethwa ngolwesibili mhla zingamashumi amabili lantathu kuyona le inyanga kaNkwenkwezi. Ubaba uSimon Khuzwayo othi yena waqala ukulilandela iqembu le-Highlanders ilizwe lingakatholi uzibuse uthi abalandeli beBhoso kumele bafunde ukwamukela izinqumo zabonompembe.
Nakakamba la ile ngekho ile ngiyawuphi ngiyakathi. Ya, ichama ngvula sasikhona thi. Ngizokuthi la lo babe sesikhathele arale sasikhona thi.
Obephakathi enkundleni eBaba Fields ngesonto ebukele umdlalo mathupha osimanga Ndlovu uthi ucinuke kakhulu ngesenzo sikamsekeli kaNompembe uThomas Kusosa esokungaphakamisa iflag yakhe ngesikhathi umgadli weDynamo uChristian Popa ehlohla kodwa luba umdlalo uqhubekile iqembu laye lendazi beliza nqoba kuphela. Umdlalo umiswe sekudlule imizuzu engamashumi amane ngemva kokuba abalandeli beqembu lelendazi bejikijele umsekeli kaNompembe uKusosa besola ukungathathi kwakhe inyathelo ngomdlali weqembu leDynamo uChristian Popa ohlohle bethwa ngumoya sekusele imizuzu engaphansi kwemihlanu ukuba amaqembu ayehlaba ikhefu. Intatheli zindaba esebenzela edolobheni leGwanda uDaniel Mazwi uthi uKusosa uphazamise umdlalo obumnandi kakhulu.
Umdlalo lowana ubu right ekuqaliseni kodwa uassistant ref lowana uKhusosa uphambanisile phana ukuthi uDynamos ayiphi igoli liyana United kumele kube offside ngoba it was a clear offside laphana. Akubalandeli be Highlanders laphana ngathi baphambanisile ngoba akumelanga benjani ba take ama meters into their own hands.
Umdlalo umiswe omabili amaqembu eselitshayele emambuleni kanye njalo ngemva kokuthonisiswa kweqembu leHighlanders ngabohlangothi olubona ngokuziphatha kwamaqembu kunhlanganiso ye-PSL yilapho okuzakwazakala ukuba sinqumo bani esathathwa phezu kwalo mdlalo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
I'm sorry ingoma gamoe uPrenda Fasi sishayela bonge omama emhlabeni jikelele njengoba izolo nje bekulilanga le Mother's Day. Singakazigqibeza namhlanje sikhangele ebezihamba phambili.
Abenhlanganiso eliphila ngokuthengisa baphawula ugwalo olusemthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje igama ngo Chris Gande lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.